Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Ignatius Chombo usemthethandaba okwamanje lapho ayethiswa khona icala lokweba lokufumbathiswa. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi owayeke ngumongameli umnumzana Robert Mugabe kumele athonisiswe amacala awadala esesengumongameli. Amalunga edala le-Congress aweMelika athekelela eleZimbabwe kulandela kususwa kukamnumzana Robert Mugabe esikhundleni. Amasotsha athi asengabambisana lamapholisa ekulondolozeni umthethi njalo lokubona ukuthi uZulu uphethwe ngemfanelo. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngebutho elithi selizaphathisana lamapholisa emgqwaqweni ukwenzela ukuthi kungalihlukuluzwa uZulu. Thumelani imilayezelweni ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama, umagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.